ekhuluma insimini kaMnumzana Albert Maphosa owenswazi emzingwane ongomunye wabalimi abalutshwana asebesebenzisa lindlela yokulima. Umlimisi wakulindawo uMnumzana Hebron Ncube uthi bafundise abalimi abalutshwane kulumango ngendlela le entsha yokulima ukuthi izakhamizi zibone umahluko obakhona nxa kulondolozwa amanzi. Uthi izilimo zichila kula sivuno kulumango ngaphandle kwalapho kwasetshenziswa indlela le yokulima egcina amanzi emhlabathini okwesikhathi lanxa izulu lingaphuza ukuna.
Conservation farming iqhakathekile ngoba ibuzama ukulondoloza ubumanzi njengoba izulu esilalo lililutshwana. Ngakho umzamo ukhona ukuthi singenza njani ukuthi kube izulu lelele lilutshwana kukhanye siba lamanzi angcono kulalopo. So yikho ukuqhakathela conservation farming.
UMnumzana Maphosa uthi uyakhuthaza abalimi ukuthi basebenzise indlela yokulima kulokuthi bebephuma ijumo likamabuyaze eminyaka yonke. Uthi indlela yokulima ilomsebenzi omningi kodwa iyanceda ukuze abantu bengabulawa indlala.
So basebesithi bona kumele siqale simeje sikhangele indawo yethu sibe sesiyimeja ke ngama 25 by 25, okusho ukuthi i.25 inye izakuthi libhoda la kulotshani phakathi kwamalayini. Abalimisi bathi besifundisa bathi bona kuyagcina ini amanzi.
Uncube uthi baphatheke emsebenzini wokufundisa abalimi indlela entsha yokulima bekhangelele ukuthi kube yiyo egcina isetshenziswa endaweni zonke ezisilela izulu ukuze kuqedwe udaba lwendlala.
Lakho okunye kuqakathekile ukuthi umhlabathi ungabe ulokhu linye uphendulwa ukuphela ngoba lakho lokhu kuyawubulala umhlabathi. Ngakho kukhona ukuthi khonapho kuzaba khona lesilimo lungisa khonapho ukuze sithi lenye indawo yekele ukuthi uyilimi iphendule.
Intatheli izindaba kanye lezakhamizi bebenxuswe ukuzabona isivuno sikaMnumzana Maphosa ngabalimisi bakulindawo okuyibo abamkhuthaza ukusebenzisa indlela yokulima. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Spanda.